Ngiyabonga Chris Losandra. Lichana njani emakhaya? Yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 24 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ipolitics lo iyaqhubeka sikhuluma kanje. Kangena ubana ke ngikhulume ngendaba eziningi amalungiselelo e-Congress. Kanye ke mthemba ke ngendaba
Itale le ZANU-PF Politburo liyahlangana ngalitambama njalo likhangelelwe ukuhlaziya udaba lukankosikazi Grace Mgabe yena oyethesa unkosikazi Joyce Mjuru umlando wokungethembeki. Ukutshengisela ukujonge ukubamba ngamandla umongameli Mgabe ukuthi asuke esihlalweni kungene kulanga lesihlanu namhla eHarare. Kuhoza Friday, uBenedict Nhlapo usethulela umdlalo webhayisikopo ongowakuqala ukwenziwa ngolimi lwesikhalanga usenziwa lokulingiswa izizalwane zeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Xolo zihlobo esithandekayo sizama ukulethulela indaba zethu zalamhlanje kodwa imitshina yethu lapha gayenzi kakuhle bathi yi-technology ngesinye isikhathi iyasebenza kodwa ke kwesinye isikhathi yehluleke ukusebenza njengamanje. Lizakhumbula sibe lohlupho olufanayo kuhlelo lwesishona. Besokungani sokunganeno besokungcono kuhlelo lwesingisi kodwa inkinga sibhekane lazo kuhlelo lwesishona zikhanya seziphendukile bayazama ke o producer bami lapha ukulungisisa loludaba kumithina yama computer lapha njalo bayangazisa bathi so kungcono siza zamake kusikhashana esilandela ukulethulela uyeza lamhlanje.
Ipolitics lo iyaqhubeka sikhuluma kanje. Sikhangela ukubana ke kukhulunywe ngendaba eziningi amalungiselelo e-Congress kanye ke njemba ke le ndaba zokuthi imithetho yakhona iyabe injani kusiyaqhutshwa i-Congress kanje. Nakho ke yikho esikukhangelelayo.
Okunye okukhangelelwe ukuthi kuzakhulunywa ku-Politburo meeting lokho kade kukhulunywa unkosikazi Grace Mgabe esithi hhayi-ke nga unkosikazi Mjuru nga uyachiya isikhundla, ubona zani khonokho kungaphuma yini?
Lokhu lakho
njengokusho kwethu ngaphambilini lapha imitshina yethu kodwa sokunganeno-ke ngilethulele udaba lwethu lwalamhlanje oluhamba phambili. Umhlangano wedale le-Politburo ele-ZANU-PF oqalise emini uqhubekela phambili njalo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo phezu kokwethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe othi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kumele achiye umsebenzi. Okunye njalo okukhanya kukhulunywa kulukhetho lomhlangano we-Congress ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi. Leli dale likhangelelwe njalo ukuhluza ukulwisana osokudabule ibandla leli phakathi abanye belandela unkosikazi Mujuru kuthi abanye njalo besekela umphathintambo wezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa. Abaliphili laba bacatshangelwa ukuthi bafuna ukungena esikhundleni sikamongameli Robert Mgabe yena oseluphele. Unkosikazi Mjuru lo Mnangagwa bathi gabala sifiso sokuthatha lesi sikhundla. Okwamanje unkosikazi Mgabe okhanya esekela icele elikhokhelwa nguMnangagwa ufisa ukuthi uMjuru achiye umsebenzi ngoba ecatshangelwa ukuthi wenza ubungilimbani kwezemali njalo ufuna ukuhluthuna isikhundla sikaMgabe. Abasekela Mjuru bathi unkosikazi Mgabe ukhuluma angakwaziyo. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo emhlanganweni we-Politburo, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umsekeli webandla leli umnumzana Morris Ngwenya.
I-Politburo lo iyaqhubeka sikhuluma kanje. Sikhangela ukubana ke kukhulunywe ngendaba eziningi amalungiselelo e-Congress kanye ke njemba-ke le ndaba zokuthi imithetho yakhona iyabe injani kusiyaqhutshwa i-Congress kanje. Nakho ke yikho esikukhangelelayo.
Okunye okukhangelelwe ukuthi kuzakhulunywa ku-Politburo meeting lokho kade kukhulunywa unkosikazi Grace Mgabe esithi hhayi-ke nga unkosikazi Mjuru nga uyachiya isikhundla, ubona zani khonokho kungaphuma yini?
Lokhu lakho mhlawumbe kuzakhulunywa ku-Politburo kodwa i-agenda eyasethwa lokhu iy'nkulumo lezi zingakaphumela egcekeni izolo angazi kumbana abazayiguqula yini ukuthi ihlanganisele lokhu okukhulunywa izolo ngoyindlovukazi.
Nxa sesikhangele-ke kukhanya ngazane njengoba kulokulwisana khonokho kukhona okwezikhundla okunjalo nje, ubona zana kusuze kube lokulwisana okukhulu emhlanganweni lo?
Sonke isikhathi vele i-Politburo injalo njalo njengoba vele lathi sikwazi ukubana lapho kukhangelelwa khona izikhundla ukuthukana lokulwisana ukukhangela ukubana kube khona.
Baba Ngwenya, izinqumo ezithathwa lidale le-Politburo ziqakatheke kanganani?
Idale le-Politburo liqakathekile sibili kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi lona umsebenzi walo yikuqhubekisa phambili ukuhambisa ukuquba izinqumo zedale zomhlangano we-ZANU-PF lisebenzela i-Central Committee esingathi on behalf of i-Central Committee ngenxa yokuthi yona vele i-Politburo ngomthetho wayo i-Secretariat kumbe kumele basebenzele i-Central Committee ye-ZANU-PF eyiyo-ke okumele bazise i-Central Committee ngokuyisikhathi sonke ukubana yikuyini okuyabe kusenzakala. Ngakho liqakathekile kakhulu ngoba yilo vele eliquba yonke imisebenzi le eyabe ikhangelelwa ubana iqhutshwe libandla.
Umnumzana Morris Ngwenya ngumsekeli webandla le-ZANU-PF njalo ucubungula ezombusazwe. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Bekezela Maduma ocubungula ezombusazwe.
Into zangkhona lokhu ezithiya zisiba nzima Dube njengoba bevele sebekumele benje asazi ukuthi kuzaphuma nxa kade ulalele urugaro kumbe ekhuluma esithi khona yena konke khona lokhu okunye okukhulunywa ngumama uGrace yinto ezingekho ipolitic bureau yona kayilaleli ama-ESA ilalele izinto ezile-evidence only. Ngokubona kwami mboni ngani okuzaphuma akula nto ipolitic bureau ezayiquma against umama uMjuru, because once bengazama uku-implicate umama uMjuru it will mean almost the whole members of the policy bureau zizangena same direction, ngoba ngokukhangelisisa kahle kahle bonke vele bebehamba one down. And umama uMjuru ngiye kavuma ukuthi afe yedwa layo uzakhipha okuningi okunye akwaziyo. So mbona bazaphuma bepholisile indaba yabo, kungabi lolutho olumangalisa kakhulu oluzaphuma.
Ye, kodwa ubona ngazani izinqumo abazaphuma lazo ziyabe zingani zizakwenzana, abantu abalandeli bangazilandela kumbe ongazilandelanga kungathiwani?
Akhumbula kwenye ilanga sikhuluma laphana sithi vele ngale kula amadoda akulakuthi mbele yaconsulta liyathiya isikhathi esiningi kuze-NU kokwakuthiwa kuya-endoswa and i-politic ringaquma, you know, ama-policies ama-communist laba ukuthi bayenza njani. Politic ringaquma iqumile, laba abanye babuya bephonge u-endoswa kuphela, sokuyikuvuma kuphela sokwenziwa. Akukalutshwani ukuthi abantu bamembers kuphume anything ku-politic rokuzani PS babuye bayiphikise whatever i-politic kuqumayo kuzo.
Ye, kodwa umuntu engathi sezwile khonokho okhulunywa i-politic bureau abe sezenzela okwakhe kuyathiwani khonapho?
Nothi ku-ZANU PF bangakwenza amanye amaphathi ukuthi kuphikisane lezi nqumo, but ngokubona kwami kubo ngale uyalo sezidingisele sezifake egcekeni ukuthi vele sekhithwa sebeke eceleni.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Ukutshengisela ukuqoqwa ngenjongo yokubamba uMongameli Mugabe ukuthi asuke esihlalweni kungene kulanga lesihlanu namhla eHarare, e-Africa Unity Square kulabantu abedlula kancane ihlekana ebelitshona lithe gwaqa kunsuku ezedluleyo. Ukutshengisela lokho kukhokhelwa ngumnumzana Itai Zamara, umhleli wephephandaba le-News Leader ose ugwalo lwezikhalazo emahofisini kaMugabe ngeviki ephelileyo. UZamara uke wabotshwa ngamapolisa ngemva kokwethula lolugwalo. Lamhlanje kubikwa bekulamapolisa amalutshwana kakhulu okubangele ukuthi inani labantu abaphatheke kutshengiseleni lokho liqonge kancane. Ugwalo lwesikhalazo zikaZamara luthe kumele uMugabe asuke esihlalweni ngokuphangisa bese kubunjwa uhulumende womanyano ozaqhuba ukhetho olukhululekileyo ngoba esehlulekile ukufeza izithembiso zakhe azenza ngaphambilini kokhetho. UZamara uthi ukutshengisela lokhu kuya kuthola usekelo kubantu ababalisa enye inkokheli yebandla le-MDCT, njalo wengeze wathi bakhangelele ukuthi lokhu kutshengisela kuzasekelwa ngabaningi ngomvulo lapho okuzaqhubeka khona. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi uZulu weZimbabwe kafuni okokutshengisela lanxa ephakathi kodubo.
Ngibona njengalo mkhankaso wakhe muhle kakhulu, kodwa ngibona ukuthi ungatshintsha lutho. Engakhangelela ukuthi bambophe kumbe bamhlukuluze atsho ukuthi ubaba uMugabe ebuye uzokhuluma nabantu. Sisakhumbula ukuthi ubaba uTsvangirai owayekhokheli opposition ngeminyaka ephelileyo uke wazama into leyo, bazama ukuthi bakhulumisane lo baba uMugabe kodwa akazange akhulume nomuntu. Ngumdala ongafuni ukuthi akhulume nabanye kumbe azwe ukuthi abanye bayabesithini, ungathumezela nje amapolisa ukuthi bambone.
Siyabona ukubana baningi abantu abakhononayo ngokwenzakalayo elizweni, kodwa nangu umuntu uyatshengisela kodwa kabamuphi usekelo, kungakuhamba njani?
Abantu baseZimbabwe kukhanya njengani basediniwe ngendlela lezi ezokuthingisela, ezokuthi umuntu uyahamba esitaladeni njalo sebesaba ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Sizakhumbula ukuthi lapha eZimbabwe ubaba uMugabe usebenzisa intando kayiphikiswa, so uthi ukuthi amapolisa labanye bayabuya ukuthi bazo xotsha abantu kuye ukuthi bayatshengisela. So abantu sebesaba ukuthi labo bengahlukuluzwa. Kodwa enye into ekhona ukuthi abantu abalasikhathi esokuthi ba tshengisele, baye bedinga izimali, baye bedinga impilo, baye bedinga ukuthi bangaphila njani impilo engcono. So iyo izo ezinye izizathu ezenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi basekele undoda onjengalo.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende usevumele ukuthi uhlelo lokwabiwa kwesikhwama sakhe ese-Youth Development Fund aluqhutshwanga ngemfanelo njalo iningi labatsha alifinyelelanga limali ukuthi lithuthukise inhlelo kumbe lisungule amabhizimusi. Umphathintambo obona ngezokuthuthukiswa kwenhlelo zabatsha umnumzana Francis Nema ubikwa esithi phakathi kwezigidi zamadola alitshumi uhulumende wabe izigidi ezinhlanu kuphela i-$5 million. Uthi abatsha sokuzamele balethe ubufakazi obaneleyo bokuthi kulobuciko obuthile abalabo obutshengisa ukuthi imali le bazayisebenzisa njani. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwabatsha e-Platform for Youth Development unkosazana Sali Nobuhle Mlambo uthi okunengi osokudingakala ukuthi abatsha babe lakho ukuze bethole imali kuzabangela ukuthi kube nzima ngamandla ukufinyelela lesi sikhwama.
Engabazwayo abayitholayo babe bengabantu ababe besephathini e-affiliated le-ruling party. Kodwa iningi labajayi abazake beyithola yabekelwa bona ababa. Laba abanye amahlanganiso abasoke beyenelise ukuyithola ngoba nxa sikhangela ngokwenza kwabo nyanga lanyanga kumbe ukuthi sithi iminyaka edlulileyo le, hhayi akula abake beyenelisa. Hhayi mina angiboni ukuthi kungatshintsha. Kodwa ithemba alibulali, befuna ukusipha thina abangasobe enhlanganiso yabo kuyabe kukuhle. Kodwa ngokubona hhayi abaningi bethu asisoke siyithole.
Siyezwa njalo umnumzana Nema isithi sokufanele abatsha abafuna ukufinyelela limali beqale betshengise ukuthi balobuciko obuthile esingathi yi-training skill and expertise.
Iningi labatsha into abayikhulumayo eyama-training and skills iningi lakhona abana. Njalo nje ungakukhangelisisa njengokuthi mina ngihlala enhlanganisweni esemaphandleni eChisumbanzi. Iningi lakhona uyabe usithi umuntu ohlala ekhaya i-training leskill enjalo uyabe ezayithola ngayo. So ukuthi nxa esithi yena uyabe efuna ukuthi safeguard ukuthi abantu abazathola leyo mali babe ngabantu abayaziyo into abayenzayo, abanama-certificate, abanama-skills anjalo njalo, kuhle. Kodwa esikhathini esiningi sifuna ukuthi ekhangelwe ukuthi is it practical ukuthi ekhulume into enjalo ngenxa yokuthi iningi labatha alila ama-skills nama-trainings awakhulumayo. Unless yena nxa esithi uzaqala ebaphe ama-training nama-skills akhona ebe sebepha imali, khonokho singakuzwa, kungazwisiseka.
Unkosazana Sali Nobuhle Mlambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth Development. Inkundla zebulenjini be-intanethi sezenze kwabalula kakhulu kuzulu weZimbabwe ukuthi aveze imbono yakhe ngendaba zombusazwe. Kutsho isiphathamandla sesigodlo seMelika eHarare unkosikazi Karen Kelly. Unkosikazi Kelly wayethule amazwi lanamhla ekhuluma lezifundi zekolishi leNational University of Science and Technology iNUST koBulawayo emkhosini oqoqwe inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi asebenzise ubulembu be-internet ukukhankasela intuthuko. Sixoxele siphathamandla seVoluntary Media Council of Zimbabwe uNkosazana Faith Ndlovu wachasisa okunengi.
Ukaren Kelly into ayikhulumileyo yikuthi njengoba i-internet ilokhu ikhula kumhlaba wonke jikelele laseZimbabwe, kutsho ukuthi inika abantu amathuba abengekho before ukuthi bazi-express kakhulu. Okunye okukhulumileyo njalo yikuthi njengoba i-internet ikhula kuba lama-debates futhi ukuthi kumele i-controlwe yini kumbe ingakhontrolwe. Kodwa lapho yikho akhulume khona ukuthi i-internet yona ngokwayo ayikhombi, kodwa esikwenzayo kumbe esingakwenziyo kuyo yikho okubi. So ukuthi abantu bayisebenzisa njani yikho okuqakathekileyo, but unanzelele futhi njalo ukuthi i-internet ayincedisi kuphela nxa kukhulunywa ngezombusazwe, lokho esingathi ngesikhiwa yi-political discourse, but iyancedisa futhi abantu nxa bekhuluma about ama-developmental issues affecta impilo zabo every day, about ama-social lama-economic issues aphathelane lempilo zabantu every day.
Zona izifundi zikwamukele njani lokho, bezisithini zona?
Izifundi ziyamukele kakhulu i-lecture le elethwe ngu-Karen Kelly. Bebethi khona ibayenza ukuthi baqalise ukucabanga ngezinye indlela, njalo baqalise ukucabanga even beyond the borders of Zimbabwe ukuthi kanti kwamanye amazwe kwenzakalani. Kodwa bathethe futhi lokho kukhulunywa ngu-Karen Kelly bazama ukuthi bakufake ku-context yethu yeZimbabwe, babone ukuthi ku-applya njani. Bavumelana lo-Kelly ukuthi ngeqiniso i-internet ilokhu ikhula, kutsho ukuthi kuzasinika amathuba amaningi okuthi kodwa bayaphinde futhi bazama ukuzwisisa from uKelly iposition ye-US government, ngoba i-US government ithi yona isupporta i-free internet wenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi bazi-expresse kahle, kodwa at the same time ngapha iyaspire on other countries. Ngakho ama-students bebefuna ukuzwisisa ukuthi kanti manje lokho ukuspire kwayo lokho ukuthi yi-surveillance ngesikhiwa aku-affect yini i-freedom of expression le abathi bayayiphakamisa. Yiyo eminye imibuzo elethwe
students. Unkosazana Faith Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho usethulela umdlalo webhayisikopo engeyakuqala ukwenziwa ngolimi lwesikhalanga elesihloko esithi Gwendo Gwebuchilo, kusitsho ukuthi uhambo lwempilo.
Lezi insizwa zesikhalangeni ezibalisa uDesire Dube, Mbiwa Bondebele, Embassy Dube, Bathanani Ndebele, lo Gerald Ncube zithi zahlala phansi zadla amathambo engqondo ngokufa kolimi lwesikhalanga. Zithi izivusa amakhanda, omunye eselikhandile icebo lokukhanda umdlalo wokulingisa ngolimi lwesikhalanga. Namhlanje ke sebeliphekile lavuthwa iDVD lalo mdlalo olesihloko esithi Gwendo Gwebuchilo, kusitsho uhambo lwempilo. Ludaba lomfana omncane uBakizanani owabaleka esikolo wabhekisa amabombe eGoli engazi muntu engazi ndawo. Yavuka esegang impilo waswela indawo yokulala, inkwelo zayiqala ivoxoxo esiswini kwangathi ingane ehlaselwe imbedu mehlwana. Waphenduka waba yikudla kotshwala kwazise le mali yayingekho ebubhudla ngezikwelete.
Master!
Ini kakahle?
Ndakubila bhodlela la master.
Bhodlela leni?
Yebo bhodlela la ngompela ba master.
UBathanani Brian Ndebele uthi sikhulu isifundo esiqukethwe ngumdlalolo.
Imfundiso kule drama iphatha izinto eziningi kakhulu. Ifundisa ngokuthi isiko lethu akufanelanga ukuthi silishiye lemuva. Kufanele ukuthi silifundise abantwana, ngoba siyakubona manje sebelahlekelwa nangolimi lwethu lwesikhalanga selulokhu luchabalala kancane. So sizama ukufundisa ukuthi lungashabalali lube khona.
ubakizanani yenake wayesephila ngemthandazo. Zadube uthi lumdlalo upheke ngobuciko obukhulu kanti ke okunye okukuwo kubuya phesheya kolwandle.
Kusho ukuthi umdlalo wethu siwenze eGoli kwezindawo esemafleeting khona lapha sahamba nakwezindawo emalokishini sahamba sashuta nasemakhaya kumasendo. LaseLondon sashuta omnye umfoto eseLondon laphana naye futhi nakhona sinayo ama-clips aseLondon.
Ubakizanani wazama ngazo zonke indlela zokuthi adinge abakubo. Kodwa kwehlula wagcina sehlala lomunye intombazana obethandana laye kanti ke lakho uzawukhomba umuzo lotshwala.
Kile kubhude nolukhathe wena pa emini lozaba pa mishpezi.
Ngezi mina ngwezi tobhadala lezi. Ngwezi nemwezi
tobhadala lezi. Ngwezi mina mloku mphadela ma half half. Half half.
Master Mndo, no kuya made bona ndi mupa
yini. Awu koga 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 ndi mumekezela zvingapa koga bani.
Wathi ke kungcono azama abaprofeti kanti ke usezithezele olulenkume.
This mission forward. Ataba kunzima. Awana yafika mapase papatate. Wilani ngoni mwana wenyu tate, wilani ngoni mwana wenyu tate, wilani ngoni mwana wenyu tate.
U-Embassy Dube uthi ukutshona umuntu elandisa ikuchitha isikhathi zithengele lawe leli DVD uzwe ukuthi lolu daba lwaphetha ngani.
I-DVD leli umuntu ozolithenga ngamthembisa injabulo, like ligcwele nje into ehlekisayo ezikholisisayo umuntu nje maye engabe libukele njalo lile mfundiso futhi.
Kambe wena ubona ngathi lolu daba lwaphetha ngani sibili? Kwaze kwathi ngemva kwesiga esehlela umfo wabo wayikhona ubakizanani ebonana labakubo impilo lakuye yaqala ukuba butshelezi. Isisusa salolu daba siphuma kudesire kanti ke ukulingiswa kwalo kwakuqondiswa ngumbi wabo Ndebele. Kwathi u-Embassy kwaba nguye olobayo, uBrian Mange kunguye ophethe umshina wokuthapha imifanekiso. Kwathi uGerard Ncube kwaba nguye oyeluka yonke imifanekiso kwaphuma uluju lwamehlo lendlebe olubizwa Gwendo Gwebutshilo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo ngokusethulela uhlelo Woza Friday uhamba labafana besikhalangeni lamhlanje. Kwethu lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwesikhwama sikarhulumente okumele siphathise abasakhulayo ese-Youth Fund. Kwaneleke okwalamhlanje makamwangu azibe wope buroko bathu ba Modimo. Lilale igama lami nguNtungamelinkomo.